Sikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 16 kuMabasa 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ukusilela kwemali kuqhubekela phambili elizweni, iningi lisithi lanxa lifola emabhanga alitholi lutho, kukanti abanye bathi bathola imali endutshana kakhulu.
Isivumelwano esikhona sithi kungafelwa kumele umuntu ayephiwa imali yomuntu loyabefele uyiphiwe ikhethi naye i-500 but akusenzakala sokusenzakala ukuthi umuntu lona sokutransfera ku-eco cash ukuthi ayithola leyo cash ayikho.
Iningi lithi akukho okujabulisayo ngozibuse othakazalelwa ngolwesibili kuyona le iviki, njengoba kulendlala, ukuswelakala kwemali lemisebenzi kanye lokwephulwa kwelungelo loluntu. Sizakuzwa iziphathelane lephasika silomfundisi uSeni Sibanda.
Ndiyananzela ukuthi bebonke uJesu usevukile kwabafileyo wabuyela njalo ezulwini, wabathiyela amandla okuthumayela. Yikho ibandla elakhiwa khona, ibandla leli esilaziyo ngathese likaKristu lakhiwa phezu kokuvuka kukaJesu, phezu kwamandla okuthi uJesu wavuka kwabafileyo wanqoba ithuna.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kuwona lo msakazo wenu weStudio 7. Ukusilela kwemali kuqhubekela phambili elizweni, iningi lisithi lanxa lifola emabhanga alitholi lutho, kukanti abanye bathi bathola imali endlutshwana kakhulu. Ukuze sihlaze udaba lokuswelakala kwemali, sixoxa lengcwethi ecubungula ezomnotho welizwe uMnumzana Vulisani Ncube, yena oqala ngokusichasisela ukuthi kungani esithi ukusetshenziswa kwedola leMelika elizweni yikho okubangela ukuthi udubo lokusilela kwemali lumemetheke.
Idola leMelika uzananzelela ukuthi kathesi abalalo bayaligcina bengelashuwa ukuthi kuza kwenzakalani. Njalo ama-bond note lawo akumelanga ukuthi bawalethe adlule e-certain figure okwenza kube nzima ukuthi indaba ye-cash iphele. Abantu eZimbabwe bavele bajayele uhlupho, wonke umuntu uthi angatholela i-cash ayifake eceleni sesaba ukuthi kusasizavuke ngekho. So akusuze vele kuphele, kuzaphela mhlana uhulumende ezahlakanipha enze into eqondileyo ukuthi adinge enye imali kumbe lipula kumbe lirandi, ikakhulu irandi, ukuthi kube yiyo imali esetshenziswa eZimbabwe, lapho into zakhe zizaba lula.
Kungomunye wengcwethi ezicubungula ezomnotho welizwe awasithi kuhle ukuthi uhulumende azame lokuletha ama-bond notes, ulokhu kubona njalo yini?
Mina okokuqala engakwalayo ebantwini kwakuyukuthi i-bond note izakwenza ukuthi izinto ziphele, izakwenza ukuthi sibuyele ku-2000, lokho ngakwala. Kodwa ngangihlala ngisitsho ukuthi ukusebenzisa i-US dollar kwancedisa into eyodwa kuphela, ukuthi kwenze umnotho uzinze, helped to stabilize the economy. Kwakungeke ngitsho kuncedise ukuthi umnotho ukhule, ngoba okokuqala ivele idola ngendlela eliyilo lona eZimbabwe lisuka libe ngesithiwa is overvalued. Idola elilodwa elikuthenga eZimbabwe kulutshwane kakhulu kulekuthenga eMelika. Okwenza ukuthi izinto ezenziwe eZimbabwe ngingawusuzithengiselwa amanye amazwe zidule. Kube kanti indlela enhliyo izona izinto ezisetshenziswa idola kungakasebenzisi ukuthi indlela esilisebenzisa ngayo i-overfleet ziyadula. Nxa uzikhombela nezinto ezenziwe e-South Africa usebenzisa amarandi, ezenziwe e-Zambia usebenzisa amakwatsha, ezenziwa e-Botswana, okwenza ukuthi indlela esidlisa kwamanye amazwe they are not attractive. So ibuze umnotho wethu ngeke ukhule ngitsho.
Lo umnumzana Vulisani Ncube, ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe, sixoxelaye ekobulawayo. Ngesikhathi iningi emadolobheni lisithi liswela imali emabhanga, abahlala emaphandleni bathi umangoye ulokho elala eziko ngoba labo babhekane lohlupho olufanayo kukanti lezilimo zacha emasimini. Uhulumende usanda ukwethula impumela yokudingisisa ekhomba ukuthi isigaba seMathebelele North yiso esikhokhelayo ngendlala kanye lobuyanga obukhulu elizweni. Sixoxele uCouncillor Sicelo Mpofu ka Ward 21 eNkayi ukuze sizwe ukuthi kwenzakalani esigabeni sakhe.
Ngathi labana abalima ngo November, early November kusiya ku late early December, isivuno sabo ngaphosa ukuthi sihle. Kodwa laba balime ngo-December kusiya ku-January, izulu lasuka laba liningi lana kakhulu, kwabuya futhi kwaba lesihlava lesi sibe khona emasimini abantu. Abantu bathe besithi bananzele kavele besokonile emasimini. Bona laba bavunileyo abaka-November, December, ungaphosa ukuthi kungcono, kodwa akuyindawo ngoba isilinganisi sabo sabantu abazavuna kulokhu balutshwane kulalaba abangavunanga. Njalo nxa uqathanisa kuzigutshiyana langezigaba kulezinye izigaba ngathi amawadi angani izulu laqala ukuna bona ke bangcono baphosa bangani bavune ngcono lapho baqala khona bahle baqala ukulima laba babalimele emuva ngibalesele nje amawadi njange uwo ngikhangela kuluhlu lwangithi ngapha wadi 20 wadi 21 kusiya ku-22 wamanye amawadi esengingafika khona hhayi umwakhona kakho muhle
bathola sizobani abantu.
Wakathesi abantu impilo abayiphila yikho khona kokuphila ngokukhongozela. Kathesi ngikhuluma so nje bekule World Vision akade isenza ama-cash transfers abantu bephiwa ibephiwa imali kulinganiswa lemuli olayo. Umuntu oyedwa ikhanda elilodwa beliphiwa imali engange-$5 so siya ngithi mingekho injalo. Then bekule enye futhi program e-government program e-Food for Africa ukhona kade besebenza beholiswa ukudla amabele besenze 4 hours a day kwensebesithe ekupheleni kwamalanga abo akhona 15 days sebephiwa-ke u-50 kg yomuntu. Then bekusuthi labana aba-65 years and above yibakade beholiswa umumbu lanabangasebenzanga. Kodwa zona lezi nhlelo engikhuluma ngazo ayisikho ukuthi bezisenelise ukuthi zithathe bonke abantu, kukhona kade besalele ngaphandle abakade vele belohlupho lwani lwendlala.
Sesikhangela-ke labo abaziphandelayo, sinjani isimo semali?
Isimo semali asimanga kuhle, abantu bazama ukudinga izimali. Khangela kubona laba sithi bona bade bephiwa ama-cash transfers ubeyithola imali kodwa ukuthi ayenze lokhu ukuthi ayikhuphe ayithathe ayiphathe ezandleni ibe ngeyakhe bekunzima lakathi singikhuluma kanje kunzima. So kwenzakalayo ukuthi bebethi bangakufakela imali liyana bekumele umuntu wakhona kumele ahambe aye esitolo kuma-expert agent ayeyichitha yonke angabi lesento ozayiphatha ngezandla ngoba nxa efika laphana efuna ukuthenga using ecocash engathi ufuna ichange umuntu wesitolo layo ngizamtshela ukuthi kanamali okutshengisela ukuthi i-circulation ye-bond note elizweni leZimbabwe ayizange idala umehluko. Ibonakala ukungena kwe-bond note elizweni kubangele ukuthi kwande imizila yamalayini abantu belanele izimali emabhenki kuma-ecocash kusweleka izimali kulokunye futhi lokuthiwa ngu-ecoshoe okushoyo ngibisa ngezama funerals lakho abantu they are complaining ukuthi isivumelwano sikhona sithi ungafelwa kumele umuntu ayethiwa imali yomuntu lo yabehleli uyithiwe i-cash nayi 500 but akusenzakala sesenzakala ukuthi umuntu lona sokuthi transfera ku-ecocash ukuthi ayithola leyo cash ayikho.
Lo mnumzana Sicelo Mpofu ukansela ka Ward 21 enhlanganiso eNkayi njalo engumgcini sihlalo weNkayi Rural District Council sixoxelaye ekhona le eNkayi. ELeZimbabwe lifikisa iminyaka engamachumi amathathu lesikhombisa ngolwesithathu kuyona le iviki lathola ngolwesibili kuyona le iviki lathola uzibuse kumbuso wabelungu kuyona le inyanga ngomnyaka ka-1980. Uhulumende uthi amalungiselelo okuthakazelela leli langa asesemaphethelweni. Lokhu kwenzakala iningi lisithi akukho okujabulisayo ngozibuse njengoba kule ndlala, ukuswela imali emabhanga kanye lokwephulwa kwelungelo loluntu elizweni. Sixoxe lomnumzana e-14 Nkomo, ilunga lebandla lezanu PF, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Hayi, kuvele ngakini lanxa kulanjwa kungakini. Ilizwe nxa liphakathi kodubo liyakhangela ukuthi kungakithi, awukhalali umuzi wakho ngenxa abanangakini kulo dubo. Okuqathekileyo ukuthi abantu bahlanganisa amakhanda uhlupho lukhona lulungiseke. Yes, liqiniso ukuthi abantu emabhanga imali kabayitholi njalo balungiselela ukuya emakhaya abanye. Nxa beyitholile abanye bayithola ingamatshe behambe besindwa. Yiludubo lukhona.
Kuloku khonona kwabanye abalwa impi yenkululeko ikakhulu kuvuyo lezipra abathi bayabandlululwa nguhulumende okhona. Njalo lembali kaziwose ayilandiswa kuhle. Uyavumelana yini lakho lokho?
Ngimangele bengikhangele iTV kusuka nesanda kwedlula. Okokuqala, after a long time ikhitshwa imbali yelokhuzeni yezipha lamajaha lapha ayesilwa ekhona ekhuluma ukuthi lapha osenzakala lokho into ebingajayelekanga, yikho engubonileyo. Kuqakathekile ukuthi imbali ikhitshwe njengoba iyiyo. Abantwana abasakhulayo bekwazi ukuthi bonke abantu abalwele ilizwe balwa njengoba kubuchilo nje ukuthi bakhonana ngokuthi bayabandlululwa. Ngithi mina hayi, nxa kade kukhona khonokho ungani kulomehluko, ngoba ngibone lawa majaha esima lapha ayekhona ekhuluma ngakho.
Ikusasa uyibona injani kwele Zimbabwe njengoba sisizwa njalo ukuthi ibandla leZANU-PF liyavumelana njalo ukuthi uMongameli Mugabe ancintise kukhetho oluzayo?
Ikusasa mina njengomtshumayeli ngikhangelele uNkulunkulu ukuthi uzasigayida phakathi kobunzima esikibo. Nxa kumbe kade singenzi ukuhle enxebe kuluswazi kade siluthayo, kodwa kuqakathekile ukuthi size sifuqe ngamadolo sicele uMdali ukuthi asikhokhele phakathi kobunzima obungabukhona. Into engiyikholwayo mina yikuthi umkhokheli uba ngumkhokheli ngabantu. Noma kungaze kube ngubani kusasa, nxa abantu bengazanga batho ukuthi hayi lapha awuhambi kuhle kuzafanana.
Lo ngumnumzana e-14 Nkomo, ilunga lebandla leZANU-PF, sixoxelaye ekobulawayo. Okwamanje sengilichiya ezandleni zika Mike Hove we-Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo. Igama lami nguMike Hove. Namhla mina lomnumzana Kelvin Ncube ongumuntu olwela amalungelo abasakhulayo eVictoria Falls sizabe siphatha udaba mayelana ngendlela ezichiyeneyo zokusiza abatsha ukuze sibambisane, ukuze siphakamisane njalo siqhubekele phambili ngemva kokhetho oluzayo. Ngiyakwamukela kuhlelo Ncube, masiyihlabe le ndaba.
Mina ngokubona kwami I think abantu abasha we need to kufuze sibambisane. Singacabangeli ukuthi someone will do this for us. If we need something ukuthi kutshintshe kumbe kuqhubekele kuyilokho kuyekho khona, we need to act. Singamele ukuthi abadala bazasenzela, singamele ukuthi abanye abantu abasha kwezinye indawo bazasenzela. Thina into fanele siyekwenza, siyenze lokho esifuna ukuthi kuzasiphathisa njengabantu abasha.
Abadala bangayala ukusinikeza amathuba okutshengisa umhlaba wonke jikele lamakhono ethu. Kumele siyenzeni ukuze silethe utshintsho esiwudingayo ukuze sitshintshe isimo sabontanga kwele Zimbabwe?
I think ngokuzama nje ukuthi sibe sikhuluma like athethi ukusebenzisa konke ongaphakathi kwezweni, ama-radio channels anjengawona lapha manje ngapha malutshwana angavunyelwa kumbe angayenza khona ukuthi wankhona sesizwe lathi ukuthi sikhala sisithini. But ngokwazi kwami ndine-experience esike yaba khona,
thina abatsha abaphila pheshe singayenzani ukuze lathi sisize nina abontanga abaphila kwele Zimbabwe?
Ngikhumbula kudala kusenziwa i-People's Constitution. Bekulamanye ngilezinye inhlanganiso mbekuthi amasivu thina ade hambe efundisa abantu kabanzi ngokuqakatheka koba kokuphatheka oyibhaleni i-constitution. Xa kuyikuthi kwankhona since abanye bethu bephandle, ontanga bethu bephandle, kodwa besisa ukuthi besincedise. Ngilesifiso sokuthi kwankhona alibana ngakuyenziwana lana amadala ku-meeting, sikwanisa ukuthi sihambe sikhuluma labadala lawo kumbe sikwanisa ukuthi sidizile bebuye ngapha bezoyenza bezovota lathi. But izizathu zokuthi waye waphuma kulabanye abaphuma kuyilokhu ukuthi enxa yabasavumele ukuphenduka la xa sisizwa from the corridors yakuze ukuthi alo wahamba wahamba akavunyele ukuphenduka la basolongo izinto zeke ukuthi zinjani. But layinalokhu nasisine weyo ukuthi wankhona ivoice yakhe izwakale ngale ihambe kufundisa abantu abaningi abatha emakhaya la kwezinye indawo emaphandleni lapho kuthiwa khona abantu they don't know ukuthi yini okukhona iy'ngqondo zabo vele sezakungcolisa inyeweyo okuthiwa khona bazi khonokho abakutsheliweyo and batsheliwe mbane nano batsheliweyo okunye akula into abayizwayo ngaphandle kwakhonokho abalakho information eyi-one abalakho at least if they get information bevuleke amehlo bebekwazi ukuthi kwangona yini kahle kahle okukhona ezintwini okungaba khona because since sikhathi already normalized the abnormal sometimes we think khonokho ku-abnormal sibona ngathi ku-normal but now if someone can come and tell you no izinto kufanele zihambe kanje not ngendlela ezihamba ngayo
ilanga likazibuse seliyafika ke bhuti wami awungitshele-ke uzizwa kanjani ngale langa
hayi ngiphendule savela kahle kahle kimi kuphela mphombo ukuba kwazi kuphela ukuthi kuthiwe izimbabwe yathola uzibuse but especially kwelethu isayidi leli uzibuse esikile naleyo ukuthi angikwazi ukuthi konkona kwakuphilwa njani njengoba thina basithi singama-bon pres kungakazi lakhonaoku but mina uzibuse wangikhona hhayi kele ukungakhulumi ngaye kakhulu esikhathini esiningi kuphela you see people celebrating and ukucelebrat-a those people kunalaba abavodwa abasehlangothini lonaleli angabevoda
kodwa njengomuntu osakhulayo oyisizalwane sezimbabwe awungitshele ufuna umehluko onjani uma sesixoxisana ngendaba zombusazwe njalo ilanga likazibuse
mina umehluko engifuna ukuwubona ukuthi ngibone abantu abatsha labo befakwa phambili yanoliseng ukuthi abantu abadala akabaphume we still need their guidance
hhayi sikuzwile kahle Ncube uyihlabile le ndaba kahle uyazi mfana kithi kodwa isikhathi ngathi sesidliwe ngumangoye ngiyajabula ukuba lawe kuhlelo belimamele uhlelo lwabasakhulayo lapho mina lo mnumzana Kelvin Ncube ongumuntu olwela amalungelo abasakhulayo eVictoria Falls Oliver Lisayo nguMike Hobe bafethu lilale
ngesizwe uGibbs Dube weStudio 7 esethulela eziphathelane lamasiko
Awin mi bawa silale mawin mi bawa silale mawin
Yebo kambezulu kandaba lingalitshona njani khona ngapho ke ngemakhaya mina lapha ke ngiyaphila Ye kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sikhuluma ngokudliswa ukuthi kambe ukudliswa kuyini umuntu okuthiwa udlisiwe longadliswanga umuntu onjani so ukuze ngikhulume ngodaba lolu ke intonko sazana Stars Tebe Mate lo mnumzana ke uzinti uthandeko zinti mkandla phela lezi zingcwethi zamasiko esintu ye baba mkandla kunjani
hayi ngiyaphila Dube linjani lani mahlaba ezulu elilalele
ye ntemba baphila sibili kakhulu ye mabhoqo ungawutshona njani uyaphila sibili
ngiphilile baba Dube linjani
hayi siyaphila kakhulu so asikhulumeni ngokudliswa sibili lapha ke ngikalise ngawe Mathebe So ke nxa sikhuluma ngokudlisa vele umuntu udliswa ngani?
Ah. Dube, umuntu uyadliswa, ukudliswa kwendoda yikuyilalela, wenze konke kufunayo lalapho ngahambelani lapho khona umkhangela ithuba lokukhuluma laye ngalo, umncenancenge unaka luphansi ukuthi hayi baba lokho nelitheni kwenza izolo kakulunganga. Libonisane kuhle la umphulukhulula ubusu sithi nxa uphakathi kwabantu xa ekhuluma uzithulele linde ukuthi ndiza kuyakhuluma laye sisobabili indodana leyane njalo uzathi nxa uphakathi kwabantu ithi khona yona ebantwini a awamufazanga imshawudi owamufazanga imhwabheli phakathi kwabantu ngoba lawo uyabe uvele wehlile kuyo nxa ukhuluma laye owesithathu ke ngiyosezahambe sithi idlisiwe ngoba phela ayizakizwakale icabana layo phakathi kwabantu kanti wena uthi ukudlisa yikwenzayo
mana sizwe-ke ukhabo khabo ukudliswa sibili kuyini sizokuthiwa phela uzokuthiwa kulo msila empankwa into esinjalo
ngivumelana lo mabhoqo lapho ukudliswadliswa yikho lokhu akhuluma ngakho ukuzwisisana ukuthobelana omunye lomunye ungaphakamthelani amazinto laphambi kwabantwana lasemhlangano omunye angaphambanisa kule ndawo lezikhathi zokulungisa izinto ezinjalo labo ababona bangabona indoda enjalo nxa ithwalo ile moto ithwala unkosikazi emoto imvulela izivalo kumbe senza lokhu lalokhuyana inyaokuthi bayathandana bayathembana kuthiwa wadliswa kanti lokho sikukhuluma konsila embakwa Dube yikho sakhula sikuzwa ukuthi umbakwa wawubonwe la msila labo ubhoda le ndlu kwenzela ukuthi indoda ungawukuma umsilalwana ufraye lesitshebo indoda la izatshona ibhoda le ndlu njengomakolwane ongelamsila uthi uyasebenza lokho mina kamboni ngoba okunye lokho abangadliswa ngakho amadoda kodwa imsila embakwa kumbe yini lokunye okwenyanyeka esingazake sikukhuluma emoyeni kuyaliza lo mzimba womuntu uthi uyasebenza mba kusebenzi hhayi ngokunye kodwa ukudlisa sili engikubonayo futhi engivumelana lakho ohlambululekileyo okungelani yilokho uthiyo umathebe engivumelana lakho kakhulu lolokho wawuthi imsila yembanko amakhala empisi kumbe ini hhayi kwakukhona kukhona abantu vele banjalo bazabuqhubeka bekwenza khona lokho uthi kuyasebenza hhayi kangazi
ye mabhoqo phela siyezwa kuzokuthiwa izibindi zemdlwani kuzobuya lokunye njengani ongakhulumeki kodwa-ke akukho yini ukuthi umuntu achaywe ngesigodo nje agcine echumile into ezinjani
hhayi angali mina ukuthi abafazi bangathelela amadoda imkhuhlane yezinto ezidliwayo izidliso lezo izidliso yimkhuhlane uyabe watshelela eceleni lowo mama ukuthi indoda ingadla umsila wombango iyalunga akusikho khonokho indoda idliswa ngothando lokuzehlisa kiyo yikho kuphela umuthi uyiqhubele lokho walanda ukuyakwenza emzini wayo hhayi ukuma laphana indoda isemsamo wena ume emnyango obambe iqolo ikubiza hhayi okuhle ikuthamba nje kubaba umthambele lapha ngathi uyaphuma khona uyahlanhlatha yebo phela asikuthi abahlanhlathi labo baba bayahlanhlatha
hhayi-ke zulu kandaba okwalamhlanje sima lapha-ke kudaba lwethu lolu lokudliswa sizaqhubeka ngalo ngeviki ezayo sibongeke ubaba uthandeko zintumkandla lo mama-ke ustars tebemate siyaqhubeka labo futhi ngeviki ezayo oluyivalelisa-ke lamhlanje ngenjabulo umthembo sithemba ugibs dube silale
le yi-studio 7 esakaza ezimbabwe lisizwa siphuma ngapha i-voice of america ese-washington ngesizwe eziphathelane lokholo silo ntungameli inkomo we-studio 7
ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama nguntungameli inkomo njengenjayelo silomfundisi usenisibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
lami ngiyamukela abalaleli kuhlelo siyabonga kakhulu ngelanga lanamhlanje sikhangele ukuvuka kukajesu
liqakatheke kanganani kuqakatheke kanganani ukuvuka kukakristu
ye kuqakatheke kakhulu ngenxa yokuthi ngabe ukristu wafa kuphela engazange avuke wayengasoze abe nguye umkhululi wabantu wayengasoze abe nguye umesiya abantu ababemmelele ngaso sonke lesi sikhathi siyakwazi ukuthi singakhangela umbhalo kusukela kugenesis ukuwa komuntu umuntu ehlamukela uNkulunkulu siyafumana ukuthi uNkulunkulu wathembisa ukuthi umuntu uzakhululeka njalo ekugcilini besono ekuweni kwakhe ngoba siyakwazi ukuthi ukuwa komuntu laphana umuntu ewona ehlamukela uNkulunkulu akuzange kuwe umuntu kuphela kodwa yonke into yadalwa nguNkulunkulu yawa kungabe kuyisihlahla kungabe kuyizinanakazana kungabe kungumhlaba ngwawo wangena phakathi kwesikhathi esinzima umhlaba okweminyaka eminingi singakhangela isikhathi sika-Abraham uNkulunkulu equma isivumelwane labantu siye kuMose ngokwakhe uNkulunkulu ekhulula u-Israyeli eGibhithe konke lokhana kwakungumfanekiso wona lo owokuthi uJesu uzakwanisa ukukhulula abantu esonweni manje uJesu laphana esefile siyananzela ukuthi abafundisi bakhe bachitheka bonke abantu bayakathana ngoba abantu babengakholwa ukuthi uJesu uzavuka njalo kwabafileyo kodwa siyabona ukuthi singakhangela kumakho ichapter ka-16 iyakhuluma ukuthi kwathi isabatha selidlulile umariya magdalena lomariya unina kajahobe losalomo bathenga amakha ukuba bamgcobe ekuseni kakhulu ngosuku lokuqala lweviki beza elikweni ekuphumeni kwelanga bakhulumisana besithi ngubani ozakusigiqela ilitshe lisuke emlonyeni weliba na. Bathi ukukhangela babona ilitshe seligiqiwe lanxa lalilikhulu. Kuthe bengena elibeni babona insizwa yembethe ingubo emhlophe ihlezi kwasekunene. Bamangala kakhulu, yathi kibo, "Lingamangali, lidinga uJesu waseNazaretha obebethelwe. Uvukile, ngakho lapha, khangela indawo lapho bebembeke khona. Kodwa hambani litshele abafundi bakhe kanye loPetro ukuthi uza kulandela ukuya eGalili, iza kumbona khona njengokutsho kwakhe kini." Kusho ukuthi lapha siyabona ukuthi singaze siye kathesi ko-Israyeli. Akhona amathuna abanye abantu alokhu ekhona kule thuna lika-Abrahamu, uyabona amathuna kaJakobe labantu abayehlukeneyo. Kodwa ungaya kuthuna likaJesu ulotshiwe ukuthi kasekho wavuka, likhona lona lelo thuna likubhaliwe e-Israyeli. Kutsho ukuthi lokhu yinto isiKristu egcile ngakho, ukuthi uJesu wafa kwabafileyo wavuka njalo, evuka esenqobe isono, wanqoba ukufa. Ngenxa yokuthi siyakwazi iBhayibheli lithi lona isitha sokugcina sizanqotshwa ikufa, kodwa uJesu wakunqoba ukufa. Njalo siyananzela singabuyela laphana ngemuva, siyakhumbula ukuthi uJesu wamemeza wathi yena sokuphelile. Kutho ukuthi wayesitshona, wayesitsho ukuthi sokuphelile ubugqili bomuntu buswa yisono, sokuphelile izithuko zonke umuntu azithola ekuqaliseni kuGenesis umuntu azawe. Wayesithi sokuphelile ukufa khona ngwakho, sokunqontshiwe, ngenxa yokuthi lo umuntu okholwa kuJesu yathola impilo enaphakade. Siyananzelela ukuthi ivangeli leli singayidlula kuMarkus siye kumsebenzi yabapostoli. Siyananzelela ukuthi sebebona ukuthi uJesu usevukile kwabafileyo, wabuyela njalo ezulwini, wabathiyela amandla okuthumayela. Yikho ibandla elakhiwa khona, ibandla leli esilaziyo kathesi likaKristu lakhiwa phezu kokuvuka kukaJesu, phezu kwamandla okuthi uJesu wavuka kwabafileyo wanqoba ithuna.
Akuyiqibe.
Baba, ngegama likaJesu siyabonga namhlanje ukuba amandla avusa uJesu kwabafileyo yiwo amandla asebenza kithi, yiwo amandla asebenza phakathi kwebandla lakho. Ngakho siyathandaza, sibeka bonke abagulayo namhlanje abangasela themba ukuba uNkulunkulu bavuse, ubanike ithemba ngegama likaJesu, bebekwazi ukuba wena ukukholwa kuwe yiyo impilo enaphakade ngegama likaJesu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke njalo ngeviki ezayo.
Siyabonga kakhulu labalaleli, balale kakuhle igama lika Jesu. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi usenisibanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Yesizwe umculo we Man of Influence besithi kanye nawe.
Namhlanje yaqhuthu moya uthandaza Nkosi yami,
ngiyacela
ngiyacela manihambe kanye nawe Nkosi yami,
kanye nawe
umculo we Man of Influence kanye nawe Nkosi. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.